Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa loNkosazana Soneni Moyo, ilunga lebandla le-CCC, othi kwakufanele angene ePhalamende kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC ngumnumzana Sengezo Chabangu ezikhundleni zawo, kodwa akusabanga njalo.
Mina ngiseneni moyo ngumuntu vele othanda izinto zepolitics. Ngizithanda, ngumuntu othanda ukuthi izinto zenze ngeqiniso nothi ngesinzimba engihle. Ngifuna iqiniso ukwenzela ukuthi lathi sikhokhele abantu ngeqiniso. Engimanzelelayo ukuthi mina vele ungani ngiyanyindezelwa ngenxa yokuthi isikhathi esiningi omama siya-abhuza. Nxa ungasavumanga ukwenza lo chance, yikho lapho abakuchaya khona, behle bekukhangelele le eceleni ngoba wena awuvumanga into zoku-abhuza.
Kwehlula ukuthi uncintise ngemva kwama-primary elections lokuthi ungene edale lephalamende.
Hayi, lakho ngingezele nakula muntu ongakwaziyo, bangingezele abayibo akade besithi yiwo ama-leaders. Bangivalela phandle kuma-by-election. Ngangitheya ngila mali, ukuswela kwami imali kwaba yi-problem. Ngasebedinga i-candidate okuthiwa ngu-Mobblessing, wangena lapho laye u-Mobblessing. Sazama ukumncedisa ngazo zonke indlela, noma bebengamikisenti ebezenzela u-Mobblessing, naye waze wafika isikhathi sokuthi adliwe. Yikho ukusikhafula kwabo sonke lo Mobblessing.
Ubona ingane ayisiwe wedwa wesifazane oncindezelwayo la?
Hayi, ayisimi ngedwa, sibaningi kakhulu. Sithole sokuthiwa hayi laphana sokungena isivalo singazange sitshele. Thina sisithi silibandla eliyi-one, sisithi siyithimu eliyi-one.
Sabona laphana uncintisana lo mnumzana Siziba kuma-primary elections, babe kusola besithi na utshona ubhodabhoda uhle uthi bhadla amabala, abanye abangathi inhlamba. Liqiniso leli yini la kuma audios lawa asanda kuphuma?
Eqinisweni, esindebeleni akula nhlamba, esindebeleni akula nhlamba. Uyabukhuluma into injengokuba plus inhlamba yangikhona isiyo engabulala umuntu. Inhlamba yokuzama ukuthi lawo akuchume uyekele ukwenza khona lokho engiyenza khona, ngoba isikhathi esiningi ngiyathethiswa ngizithubele. So nxa mina sengiphendula sengiyirongo, lami ngumuntu ngiyenza ubuhlungu, abantu bayangithethisa ngendlela abafuna ngazo, lami-ke sengisina sengikhuluma ngiphendula ngenhliziyo ebuhlungu.
Ungathi abanye abantu abalweli yini abesifazana labo nxa bethethiswa lapha betshelwa amagama?
Isikhathi esiningi abesifazana istedi yibo abaqalisa ukusebe ku-attach, bese bencediswa ngamadoda. Isikhathi nxa sebencediswa ngamadoda kube sokumnandi, efana nale malangeni nje. Kulomunye nje kade ngithethisa ngendlela afuna ngayo, ngithe sengiphendulile sengisiza ama-lokhuzeni ama-audios asehlanganisiwe asephuma kumanyuzi ngenxa yokuthi mina ngithethisile, kodwa yena onguye layo oyenza ukuthi ngiyithethise ngasakhipho wakhe akukhulumileyo ezama ukungigcona ukuthi abantu bethi kambe lizafaka njani umuntu ethethisa kangaka. Yikho libona abomama abaningi besaba ukungena kwezepolitics kungenxa ye-abuse eyenzakalayo. Uyathethisa ngendlela yonke abantu abafuna ngayo, wena nxa usuphendula sokuthiwa urong.
Kodwa awusiwo umuntu owesabayo?
Hayi, mina ngisazi, I'm not someone o-power hungry ukuthi sekufuze ngiyeguga laphana ngiseka imali. Hayi, ayisikho lokho. Yikho engxenye abanye abantu abakutholayo khona bese ukuthi ushonela sizake simuntu ngoba kulabanye mama yes abahamba besebe izimali ngendlela ezithiyeneyo. Mina ngiyazithandela mindi ngizenzele impilo yami-ke mnandi.
Swake wasebenza yini labesifazana kumbe lamantombazana kunhlelo zentuthuko esigabeni sakho owazakala ngakho?
Mina ngiyazakala kakhulu phela ndaba Jabalala constituency ezikolo lapho okule omunye umnyaka esasincedisa isikolo ngokugayisa, sihlangene lobaba uDimoyo. UDimoyo umakhelwane wami, sasincedisa isikolo nje esiduze kwethu, abantwana besidla ngalesosikhathi. Lathi mina ngumama okukhomithi esikolo, labo bayangazi kukhomithi esikolo ukuthi ngumuntu vele engifuna iqiniso, ngumuntu engikwanisa ukubamela ezintweni engibona ukuthi keze azikho right.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Soneni Moyo, ilunga lebandla le-CCC, ebesixoxa layo nguhlelo lethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSthandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.